Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basaza bahle yebo basaza sithu 7 zwanini into engicela ekakhulu ekubomama baka 12 years ngapha yebo ngicela khona basinyeza amarogwe obaba ethu amasokisi kambe lawo baphu kuvumela izinto zingaqondanga hayi bo abantu bake beyala okurongo bathe singakhangela uzokuthiwa uhulumende akasinike lutho kumele kasinike lutho bekufuna ukugcona uhulumende kamnangakho ongala problem umnangakho uyaletha ukudla hayi bo ake sitshintshe ukwenza ngiyakhumbula sesikhathi nxa sesisenkundleni umye ubaba owayethiwe ubhangu wathi ummeli ungaqondanga akhitshwe laba sokukhanikhwa solobumenemene ha asike sitshintshe ukwenza abantu bakithi ngoba lizwe leli ngelethu singaloku sigcona uhulumende uhulumende kanti uhulumende unika abantu inhlanyelo nasi ihlambeni lelima kodwa abantu bachaya imali sebesenza ibhizinis ngenhlanyelo kahulumende hayi bo abantu babetshintshe ukwenza ngiyabonga.
Yey, ngithanda ukwenzela nabantwana bakababa umhlaba wonke. Happy birthday baba, happy birthday. Kuzalwa with the founder of Church ya Baba Juan Masowe in Africa, uzelwe ngo 1914 mhla ka 1 October. He was a siya mhla ka 13 September wabekwa mhla ka 28 September intemba umhlaba wonke uyakwazi lokho emabhukwini sikhona sithi ababa Johani wemasowe ngiyazi ngesimo sikhona kufanele sithakazele singdawonye kodwa kwehlule temba sizayibamba emabandleni amalanga wona kamathathu sijabulela ukuzalwa kwenkosi yethu ngiyalibonga lonke ngosekelo lwenu umapostoli kababa uJohani wemasowe Pile, happy birthday, baba. Happy birthday. Happy birthday, baba. Siyabonga, moving with ya, MP, Etaluga.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo siyabona ihlazo elenzakala elizweni hayi izwe lakithi liphelile izimbabwe iphelile bantu bakithi ilizwe angeke lilungiswe ngumnangagwa ilizwe ngeke livuswe izanupf kanti ilizwe libulewe ngobani and laba abantu bezanupf ngamagovu kakhulu ngamagovu kambe abantu abakade baluthi ilizwe lamanje lokho beselitshontsha and ngalitshela ngathi laba aso bantu abangavusa ilizwe bakhohlakale kakhulu abantu bezanupf lapha and ilizwe ngeke belivuse laba bantu laba ngendlela abalobugovu ngakhona ngendlela abatshontsha ngakhona ngendlela abahlukumeza abantu ngakhona angeke betshintshe laba izizwe zabo ezimbi sebeze bevulele lemfundo imfundo ifile uyake ukubhadala ababalisi imali ukuthatha yonke efake endlini zakhe imali batshontsha yonke amagovu la ayelangamagovu la mani okokuthi kube ngayisho isikhathi sokuthi nga ucabanga ukuvusa ilizwe manje ucabanga into ezingenangqondo kuphela abantu bayahlupheka zithwele zima abantu babulawa indlala kodwa imali bayilutha yonke labo mthuli ncwe labo siphatheleni imali igcwele ukusiphatheleni la kumnangabo kathi kabasuthi ngani abantu abakade balamba batshontsha ize iphelile anti yibo umnangabo labezanupiyefu
ngiyalimelela athi Joseph ngiyizwamngamotizonsakwanidlovumsekomsebeke engingakhuluma komnango kulobo wezikolo kwabothisha labantwana othisha balelungelo kokuthi bahlala lo msebenzi ngenxa yokuthi ikhula walithola lincane njalo abazali akuhambisa abantwana esikolo kuyafanana lokudlala nje ngenxa yokuthi abantwana bathona bezidlalela bebodwa bazaphinda beye bathathe lowo mkhuhlane yokuvikelwayo ezikolo lapho ngisengisiya ngenasa enasa bengisela ukuthi nabantu benasa bake bakhangise ikolo lamapensini abo ngenxa yokuthi ngibona abaselwakazi bathole imali okuncane ingane ngu-R16 yona ithukela yithiwa ithengwa ngu-R17 yona ithukela ithengwa ngemali ephindwe kabili kuyona leyo mali ithukela lapha i-2kg yethukela ezimbabwe ithengwa ngu-R250 kodwa yena iyabe hola R16 ungakhangela impuphu ma uthenga i-2kg layo kuma-R2000 kambe shuwa bangaphila njani abantu ngendlela enjalo ngibona ngani ingcono abenasa bazama iplan ukuthi abantu laba bathole okungcono.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202-465-0318.